Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Amukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhlaka 9 kuMpalakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Right, njengoba sile COVID-19 le khona asakwanisi ukuthi sihlangane lama lectures ethu physically, but for ukuthi sifunde online kulezi mali ezifunakala eziningi, amadata ukuthi siwathenge angeke siwa-afforde. So at least ngasiyancedisa ukuthi sithole amadata lawo. Kuyakubona.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi iCOVID-19 isikhwaza ngolaka ngalezi nsuku, okuvezwa yikukhuphuka kwenani labahlolwa betholakale belegcikwane leli ngelanga. Umongameli Joseph Biden weMelika uvula ngokusemthethweni umhlangano wokukhuthaza umbuso wentando kazulu lenkokheli yamazwe awezwekazi le-Africa owe-Summit for Democracy. Amabandla ezombusazwe athi alokhu ekhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ngesikhathi kulindelwe uhlelo lwekhomishini ebona ngokuqhutshwa kwalolu hlelo eZimbabwe Electoral Commission. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi iCOVID-19 isikhwaza ngolaka ngalezi nsuku, okuvezwa ikuqonga kwenani labahlolwa betholakale belegcikwane leli ngelanga. Lokhu sokubangela ukuba lamakolishi emfundo yaphezulu amaningi abanjwe ngamandla okuthatha amanyathela okuphindela kuzifundo zebulenjini emizameni yokwehlisa ukuthelelana kwaleli gcikwane. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abafundi bemakolitshini amaningi emfundo yaphezulu bemukela ngemibono ehlukile ngezifundo zebulenjini. UVigilant Shoko ofunda eMidland State University uthi kuhle ukufunda ebulenjini kodwa kuyadura.
For ukuthi sifunde online kulezi mali ezifunakala eziningi, amadata ukuthi siwathenge angeke siwa-afforde. So at least ngasiyancedisa ukuthi sithole amadata lawo.
USharon Khumalo laye ofunda eMidland State University uthi ukufunda ebulenjini kulobuhle lobubi bakho.
Uhlelo lolu lulama-advantages lama-disadvantages. I-advantage ukuthi liyasenza ukuthi sivikeleke kumkhuhlane lo khona owe-coronavirus, because really the virus is so deadly, abantu bayafa, and lathi i-health yethu iqakathekile njengama-students nama-lecturers. So ama-disadvantages ukuthi in terms of i-data, i-Wi-Fi esiyibhadala ku-fees lana esisebenzisa esikolo, at least ngawe kuthiwa ngasisezindlini seyithunyezelwa lathi ukwenzeka ukuthi sikwanise uku-accessa ama-online lessons wona lawo.
Osakhulayo olilunga ledale lephalamende eBulawayo East uNkosazana Melissa Chikambi uthi ukufunda ebulenjini kuqakathekile ngoba kuza kwehlisa ukumemetheka kwe-COVID-19.
Kuyaminimize ama-cases e-COVID-19.
Isakhamuzi sakoBulawayo uNkosikazi Phumuzile Ndlovu uthi kunzima ukuthola imali yokungena ebulenjini.
I-COVID leyi isiphambanisele into eziningi kakhulu, especially kubafundi lapha. Asithwele nzima shemu kakhulu nge-COVID ngoba iza ngendlela ezitheneyo, liyathi lisarelaxile, lisayikhanyele le ebikhona sokubuya eyinye, into esingaziyo lokuthi izophetha ngani. Njalo ungakhangela kathesi ayinto abantwana sebeyafunda online, yabona. Abantwana laba idatha liyadura, wena imali itholakala nzima, ugetsi uyahamba. Idatha lethu eZimbabwe lalikhwela every nje kana gcine omunye eswela ukuthi enzeni gcine umntwana sephoma uhambe thwele ilepho
umphathi intambo yedolobho la wobulawayo unkosikazi Judith Ncube usekhuthaze uZulu ukuba ahlale eqaphele elandela iziqondiso zokuzivikela ekubambeni iCovid-19 ezethulwa ngabezempila kahle
abanye nje bazihambela ngobusuku omunye uvelale omunye uvelale ebuye ezohlanganyela labanye uyabe engazazi ukuthi ulakho nxa ebuye wazohlanganyela labanye nje akula test akunani isovyesi yatshiyela iphelele lonke engifuna ukukukhuthazayo ukuthi ngithe ebantwini bakobulawayo sicela sinanzelele abanye bazabuya bevela khatshana bezohlanganyela lakho engxenye yabengazazi ukuthi ulakho etshiye kuhlanyele kobulawayo asinanzeleleni asizondani kuyikuzama ukuvikelana
eZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumana bele-COVID-19 abedlula ikhulu elilengxenye lenkulungwane 150,628 wasila abedlula ikhulu lenkulungwane 129,095 kwagubha abaphose bafike inkulungwane ezinhlanu 4,720 okwamanje kugula abedlula inkulungwane eziphose zibe nhlanu 4,996 emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gciwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abaphose bafike izigidi ezintathu 2,926,141 ngokugcweleyo kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezine 3,907,860 ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
ngosenjalo isikolo seboarding eSt Christopher's Primary edolobheni leGwanda sesivaliwe kulandela ukuqhamuka kwegcikwane leCOVID-19 abafundi ababo grade 7 abafika phose amachumi amathathu batholakale belegcikwane leli kuliviki okudale ukuthi abezempilakahle bethathe isinqumo sokuvala lesi sikolo uAlbert Ncube usethulela lolu daba eseGwanda silokhe sikudaba linye ukukhuphuka kwenani labahlaselwa yicoronavirus kwele South Africa ngosuku sokusethusa kakhulu izizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe ebesezilungiselela ukuyadlalela ikhisimusi lezihlobo ekhaya uThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa
ugatsha lwezempila kahle kwele South Africa lumemezele ukuthi kulabantu abaphose bafike izinkulungwane ezingamashumi amabili close to 20,000 ababanjwe umkhuhlane we-coronavirus emaholeni angamachumi amabili lane edluleyo leli nani selithusa abaningi abavela eZimbabwe njengoba kumaviki ambalwa bebehlaselwe yilo mkhuhlane ngosuku bebephansi kwenkulungwane ezinhlanu below 5,000 lokhu sekuthiye iningi lezalwane zeZimbabwe zikhathazekile njengoba zilungiselela ukuya ekhaya ngekhefu lekhisimusi lokhu kwenzakala futhi ngesikhathi lapho kulindwe umongameli Cyril Ramaphosa ukuthi enze isimemezelo ngemigoqo ezaba khona kulandela ukukhwela kwenani labahlaselweyo ngosuku isizathu seZimbabwe unkosazana Ethel Ndlovu uthi sebedlela evalweni njengoba sekuyisikhathi sokuthi balubhekise ekhaya
lokhu kodwa nje kuyasikhathaza kakhulu cause isikhathi esilaso sokuthi siye emakhaya yiso sona lesi kumanje asazi ukuthi kuzoyenzakalani kodwa kufuneka sihambile emakhaya abanye sesiye savukela izihlobo zethu zincwatshwa zingekho sishonelwa ngabazali bengekho kodwa bese kuthiwa mabe kuyavuma besidedele sihambe emakhaya ngoba eyi le ndaba inzima le inzima mpela ayisinikezi ubuthongo
abanye-ke abanjengonayison moyo besabela ukuthi abaya ekhaya bazalithwala leli gciwane bayiligcwalisa ekhaya ngesikhathi ezempilakahle zivele zintengantenga eZimbabwe
imajority yabantu abasuka la beya eZimbabwe for ama-holidays they are not vaccinated abavaccinatwanga ama-vaccination asezim are very slow and very low so kusho ukuthi nje uDisemba lo is a death sentence for a country enjengeZimbabwe yikho manje ukuqala kwenkathazo iyangena ke manje i-corona eZimbabwe izongena strong ngenxa yabantu abasuka la bethi bayavakashela abantu abadala kanti cha babaphathele inkinga zodwa.
Umnumzana Vusa Ncubeni uthi ubuhlungu ukuthi uhulumende weZimbabwe ubevele seqinisile imigoqo yokungena elizweni.
Ezithizi sikhuluma kanje vele ezimu kunalo umthetho ukuthi wonke obuyayo kumele aye quarantine for 14 days from esikhwameni sakhe. Vele nje khona lokho kodwa sekuvele ukuthi whether ama cases akhuphuka ayenzani eZimbabwe sebefakile vele umthetho ukuthi oya lapho 14 days quarantine PCR test konke lokho kusuka elokuzene esikhwameni sakho. Wena uteste negative 14 days quarantine.
Incitshika zithi zinenge izibonelo esikhombisa ukuthi igcwane le Omicron elimemetheka ngamandla kwele South Africa alilabo ubungozi obufika kula aseke abonakala. Bangaphansi kwamathuma amane 36 abantu ababulewe yi-coronavirus phakathi kwabaphose bafike izinkulungwane ezingamathuma amabili abahlaselweyo. Zibuya njalo incitshi ukuthi nani labavalelwa ezibhedlela lilogula phansi kakhulu xa kuqathaniswa le ndlela ebeliqonga ngayo uhlandla lakuqala elesibili lelesithathu sokuhlasela kwe-coronavirus. Uhulumende usebuye wapha imvumo yokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yesithathu okuyinto encitshi ezithi iza kupha ukuvikela okukhulu ikakhulu ngalesi sikhathi ele-South Africa selingene kuhlandla lesine lokuhlasela ngamandla kwalo mkhuhlane. Sebesedlula izigidi ezintathu over 3 million asebehlaselwe yi-coronavirus kwele South Africa selokhu yaqalayo. Asebefile bona sebesedlula izinkulungwane ezingamachumi ayisishiyagalolunye over 90,000. Abahlatshwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus sebephezu kwezigidi ezingamachumi amabili lesithupha over 26 million. Melesithu 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Umongameli Joseph Biden uthi kumele amazwe wonke avikele umbuso okhululekileyo ukwenzela ukuthi kube lentuthuko emhlabeni wonke. Wethule lokhu ngesikhathi evula ngokusemthethweni umhlangano we-Summit for Democracy oxoxe izilizwe leMelika okukhuthaza umbuso wentando kazulu. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UBiden utshele abakhokheli bamazwe athiyeneyo abehlanganiso ezizimeleyo labanye abasemhlanganweni lo oqale namhla njalo ogqitshwa kusasa ukuba uyaxega umbuso kaZulu emhlabeni wonke jikelele.
Democracy needs champions. And I wanted to host this summit because here is the here in the United States, we know as well as anyone that renewing our democracy and strengthening our democratic institution requires constant effort.
Ngibone kuqathikile ukuba ngenze umhlangano lo ngoba kukhanya engani kwehla ngamandla emhlabeni wonke jikelele nakole Melika uba lombuso okhululekileyo. Lokhu kuvezwa luphenyo olwenziwe yi-Freedom House labanye. Kuqathekile kakhulu ukuba kube lombuso kaZulu emazweni wonke. Kwele Melika siqhubekela phambili sonke isikhathi sizama ukuvuselela umbuso obalulekileyo uthakazelelwa ngabantu abanengi.
American democracy is an ongoing struggle to live up to our highest ideals and to heal our divisions.
Uthe lizwe lakhe selibumbe isikhwama sokuvikela umbuso okhululekileyo emhlabeni wonke jikelele njalo lokulwela amalungelo entethele zindaba ezihlaselwa ngabanye ababusa amazwe ancindezela uZulu.
We're doubling down on our engagement with and supported democracies around the world. Working with our Congress, we're planning to commit as much as $224 million in the next year to shore up transparent and accountable governance, including supporting media freedom.
Sasile sikhwama esethulwe nguhulumende wami ledale leCongress esilemali edlula izigidi ezingamakhulu amabili $224 million ezasetshenziswa ngomnyaka ozayo. Sizabe sisekela umbuso okhululekileyo intatheli izindaba lokunye ngoba umbuso obalulekileyo uba khona nxa abethula imibiko bekhululekile.
Standing with democratic reformers, promoting technology that advances democracy.
Ekhuluma njalo emhlanganweni lo umongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia uthe uthakazelela ukuba abantu sebezibusa elizweni lakhe.
In our country, Zambia, earlier this year we saw a democratic revival. The leading actors were the people of Zambia.
Ngomnyaka lo kube lombuso okhululekileyo. Abantu bonke benze kwaba lombuso okhululekileyo. Bazenzele bona ngokwabo ngesikhathi sabo zusenzwa ukhetho. Bazulwele bona ngokwabo. Ukunqoba okwenziwe ngabantu kuveza ukuthi umhlaba wonke jikelele ungakwenza konke lokhu.
They were brave and proud. They ignored the threats, the intimidation, and the obstacles that were put in their path to vote for a better future.
Abakhokheli bamazwe athiyeneyo okwamanje baqhubekela phambili besethula imibiko yabo emhlanganweni lo wenzelwa ebulenjini be-internet besebenzisa inkundla zokuxhumana. Kulamazwe alitshumi lantathu avela kuzwekazi le-Afrika alabantu abasemhlanganweni lo. EleZimbabwe kalibizwanga nguhulumente kaBiden. Ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi eleZimbabwe kalibizwanga nguBiden ngenxa yokuthi ilizwe kalibuswa ngemfanelo.
IZimbabwe ukuthi bayishiye phandle yikuthi ikhuluma idemokrasi ngomlomo kodwa ngezenzo idemokrasi ayikho. Akula muntu okhululekileyo kusukela nje kuZulu ozihlalele emakhaya kuze kuye kubona laba abakhulu labakhokheli bamabandla.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana kuthula Majazi laye oyingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Angithi vele bayalwa abantu laba iMelika neZimbabwe. Yikho iMelika yafaka umthetho okuthiwa yiZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act. Umthetho lo ulezinqumo eziningi ezafakwa ngele Melika bezifaka ukuthi iZimbabwe izigcwalise. Ezinye zalezi zinqumo yikuhlonipha imithetho yeZimbabwe esingathi yi-respect for rule of law. Lokuthi nxa sisiba lokhetho lweziphathamandla lube yilokhu okuthiwa yi-free and fair election. Okunye okukhulu okwadala ingxabano yindlela uhulumende welakithi owathatha ngayo umhlaba owawusezandleni zabelungu.
Kodwa umnumzana Philip Gawule oyebandla leZANU-PF uthi akumangalisi ukuba eleZimbabwe kalibizwanga emhlanganweni lo.
Upresident nalo uBiden engusenator yibo abacraft izidera bona abantu, yibo abanikazi bezidera. So what do you expect umnikazi wezidera esilwa leZimbabwe bavele basempini leZimbabwe lo muntu nguye umuntu ke okuthi sibili thina njengeZimbabwe ukungena kwakhe kuthi ukuthi thina akutshintshi lutho i-America. Very foreign policy ayo vezo zichintshe ngokunjalo as expect ukuthi basinxuse emhlanganweni yabo enjengayina le ngoba balenjongo uyakhanya ukuthi balenjongo umnikazi wezidera usemsebenzini ngawo kade siyagcwalisa khona okwaba bekwenza bengcindezela iZimbabwe ngendaba yeland babuhlungu njengeland ngendaba yeland kuphela akula yinto ekhona ngabandi bayancizana labo Britain amazwe ama oBritain ngale
abasemhlanganweni lo bamele amazwe edlula ikhulu bakhangelelo ukuba bazosebenza ngamandla emazweni abo ukwenzela ukuthi kube lombuso kaZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngiuGibbs Dube.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukuzithuthukisa kanye lokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Amabandla ezombusazwe athi alokhe ikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ngesikhathi kulindelwe uhlelo lwekhomishini ebona ngokuqhutshwa kwalolu hlelo eZimbabwe Electoral Commission olukhangelelwe ukubhalisa umphakathi emawadini. Umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance eMathabeleland South, umnumzana Solani Njemnyama Moyo, usichasisela ngokwenzakala esigabeni sakhe.
Sizama ngendlela zonke ukuthi abantu sokhe sizasikhulumana emasouth ukuthi khona kabayirejista ukubhalisa ukuvota. Indawo esikizwe kungananzelela indawo zethu zonke esinazo sile ndawo enjengabo-Big Bridge abasemakhaya bayetown, indawo enjengabo-Plumpton abasemakhaya kumarural baye-Plumpton, indawo ezingamatopo emakhaya bayemaphisa. So ngangananzelela abasegwande emakhaya bahlane egwanda town sile nkinga enkulu kakhulu kunzima esiqhotana ukuthi indawo zikhatshana and indawo zikhatshana sibe sasijabulile ukuthi izethu ngakakhanseli indaba ka-6 December ukuthi abantu bakithi bazo wale chance ukuthi ba babe khona kuma village yabo ba register kuma village yabo sasijabule kakhulu kanti ujuro esilalo manje ukuthi sibona even ama diaspora ngaze vakasha emakhaya sasibe themba lokuthi bazo register ukuvota so yi problem esinayo kakhulu ukuthi abantu ikakhulu indaba yezithupa futhi abantu bakithi abangazithupha yokuwazi ukuthi kuzimo kukhona most emathebeleni abantwana abaningi abazalwa e-South Africa abazalwa abaselwayo ngesikhathi segrawundi izizukulwana zilazithupha konke lokhu sibe sijabulile sithanda ukuzandluliswa kodwa hhayi silokudala okukhulu kakhulu.
Manje uhlupho lolu abantu bayenzani, bayenelisa yini ukuthola incwadi ukuthi bayithola ama-birth certificate bezithupha?
Sigqugquzele kakhulu ukuthi bancediswe ukuthi bebhalele izincwadi okwamanje o-chief labo sebhuku bayazama ukubhala izincwadi ukuthi bahambe kulezo ndawo ikakhulu nganazelela sile-problem ye-transport izimoto ezithwala abantu efika kuney'ndawo so siyancedisa ukuthi khona abantu bayofika endaweni lapho abaza khona ukuthi barejiste but inani lulutshwana kuhamba kuleyo ndawo ba indawo ezikhatshana kakhulu izulu kade liqalile kuna kuba nzima kakhulu ikakhulu imigwaqo abantu ukuze bayifika ethawini izimotana lezi ezikhona kuba nzima kakhulu so silobunzima obukhulu kakhulu ukuthi nxa izeki ngazange icabange kahle ukuthi besivulele kusenesikhathi saba le problem kakhulu ikakhulu nasinanzelela izindawo esikizo ikakhulu osebhuku lamavillage head izincwadi sabacela ukuthi babhale abantu abaningi bayakhala sikhulu kakhulu ukuthi hhayi izincwadi kasizitholi kodwa silokhu esikhala futhi sithi ababhale izincwadi bayefika kuleyo ndawo.
Kodwa inhlelo zenu zokukhankasa ziqhubeka kuhle yini?
Abantu bayafisa ukubona bahlangana izinto esizenzayo kuphela kuhlangana kuma-structures ema-ofisini ethu sitsheke ama-structure ethu ukuthi sibize imihlangano ukuthi abantu babe khona kasivunyelwa kuba le problem siyadistejwa ngamapholisa kodwa singangaza ibandla elibusayo yilo lenza imihlangano bona kiwasinkile ethemba ukuthi into kuthiwa yi-COVID kayisebenzi but thina abathanga i-COVID kathesi kuzoba nzima kuleyi i-COVID ekhona entsha le sibona ngani kuzaba nzima kakhulu ngoba yibo vele abafika ngayo engingakutsho ukuthi abantu bethu abantu bonke bezimbabwe sebekhathela ngomubuso okhona so bazimisele ngoba bakhuluma nathi besitshela ukuthi bakithi asisebenze nzima ukuze sitshintshe lowo mbuso okhona.
Lo ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini sihlalo webandla le MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South. Siphinde saxoxa lomnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezanu PF ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Sasafika lathi eZanu PF if Zeng does not come down to the people ukuthi kona kube lula ukurejista ngoba umuntu osuka lapha eminyela ukuthi athole imali ukuthi agaja ayetown afisise efambana lapha kulama-ofisi ezenye kusuka kube nzima and yiko okunye kwenza ukuthi kona abantu besigcine bedonda i-registration igcine ingaseyayenzakali ngoba anto yabona kathesi already sikhuluma lapha koBulawayo we came to lose ama-constituencies athize ngoba right now we've got 12 but ngenumber esinazo ezi-registered to vote currently we might end up seselele 9 constituencies or something like that which becomes a disadvantage to Bulawayo and the province and there's a sitting over nxa singathi maybe it was a big slice of cake that was supposed to come in 12 pieces so kusitshuleka so kuyabeya 9 pieces sesilahlekele ngama-pieces angu-3 khonokwana in resource distribution kuya-affecta i-province ngendlela enkulu kakhulu so it's a worry definitely for us ukuthi izeki asiyenelisi ukuthi kuye phansi but mina as far as I'm concerned when I was looking into it and trying to carry I think it's all about resources ngoba angithi i-budget inkona i-announce ye-parliament ayikapaswa lokupaswa kathesi in-parliament ukuthi kona ibisicasa uba implementable ukuthi kona uminister of finance acasa ukudispensa izimali lezi ngoba ukuthi bephume phela izek it's all about money it's resources it's fuel it's all those things so yinto ezikhona umane sizigagele so which means that thina ama-parties bani ngapha so umane sicasa ukulobha with parliament and amalungelo eparliament labakithi speed up this process kumiswe kuyini ukwenzela ukuthi kona ibudget iqhase uku-implementwa and then izinto ziqhase ukuhamba ngoba mina I think that's one of the issues that is probably holding it back ngoba ukuthi kona kuthi wona hhayi izekele sikubuya ngoba ukesakela lokwana nalokwana is just a total lie.
Abasakhulayo bezenelisa yini ukuthi bebhalise ngoba siyasibona bekhala ngencwadi lezi ezama-ID Ndiyakele ukukhangelela khona lokho kwezithupa lencwadi zokuzalwa.
Yes, yes. Kakhulu sibili and I'm happy ngoba the president himself actually announced in one of his Meet the People talks recently ukuthi bona can we have a registrar general's department easing up on a lot of formal requirements lana akade ebangela ukuthi bona abantu bengathola amaphepha ama-documents abo afaneleyo. And I think we're going to have a situation whereby even ngiyakwazi emakhaya vele bese kulula ngoba usabhuku lezinto kuthiwa bese bevunyelwa ukuthi babhale incwadi zokufakazela umuntu ukuthi akwazi ukuthola ama-birth certificate and then later on ezithuba and so forth. And I'm seeing that suddenly coming into towns whereby president saying no, let it not be difficult for anyone to acquire this. Ngoba kathesi as we know, abantwana asebezalwa lezinsuku vele umuntu uhlezalwe esephuma empilo kwafana kumbe e-UBH kumbe e-Mother Day uhlephuma i-business-ke i-absent number esithupha already. So kusiba lula ke lokwana kodwa sikhulumela laba abazalwa before that.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla lezanu PF esixoxelayo ekobulawayo. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Hela Melika libika ubana lizimisele ekubeni lethemba lokunikeza umuntu wonke inkululeko yokuzikhethela inkolo umuntu afuna ukuyilandela empilweni. Emazweni ayehlukeneyo womhlaba sesinanzelele ukubana ohulumende baqhubeka behlukumeza, bebopha, ukwethusela lokubulala abantu ngezizathu zokuthi inkolo yabo kayemukeleki kulawo mazwe. Kusho unobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, Secretary of State Anthony Blinken, uhulumende kaBiden Harris uthi uzimisele ekusekeleni lokulondoloza ilungelo lomuntu wonke lokuzikhethela inkolo ayifunayo empilweni ngokuthatha amanyathelo wonke okukhuza lokumelana labohulumende abephula lawo malungelo. Minyaka yonke uBlinken uba lomthwalo wokuqamba ngamagama ohulumende lenhlanganiso ezizimeleyo abadingeka ukubana bakhuzwe kumbe bajeziswe phansi komthetho we-International Religious Freedom Act ngoba behlukumeza lokwephula amalungelo abantu ngezizathu zenkolo abayikhetha ukulandela. Lo nyaka uSecretary Blinken wazise ukubana eLebema, the People's Republic of China, Eritrea, Iran, North Korea, Pakistan, Russia, Saudi Arabia, Tajikistan, kanye leTurkmenistan njengamazwe asebonakale ukubana aqhubeka esephula ilungelo labantu lokuzikhethela inkolo abayifunayo. EPakistan, Saudi Arabia, Tajikistan, leTurkmenistan, uBlinken uyekethise kancane izijeziso lezi phansi komusa kamongameli welizwe awuvunyelwa yilomthetho we-International Religious Freedom Act. USecretary Blinken uphinde wafaka kuluhlu lokubheka ngelihlo lokhozi ele-Algeria, Comoros, Cuba lele-Nicaragua ngokuphathelane lamalungelo okuzikhethela inkolo. Uphinde wafaka kuluhlu lwamaqembu lenhlanganiso ezephula amalungelo lawa ngoba elenkolo ayilandelayo melisana labalenkolo ehlukile kuleyabo abanjengamaqembu amalucacha awe-Al-Shabaab, Boko Haram, Hayat Tahrir al-Sham, Ansarala, ababizwa njalo ngokuthi Houthis, abe-ISIS, ISIS Greater Sahara, abe-ISIS West Africa, abe-Jamaat Nasra al-Islam, wal-Muslimin, labesi-Taliban. Inhlupho zokulondolozwa kwenkululeko yokuzikhethela inkolo emhlabeni jikelele okwamanje ikhutshwa ngabantu bona labo okumele bayilondoloze abanjengohulumende, kutsho uSecretary Blinken. Bakhona njalo abantu abakholelwa ukuthini kakula enye inkolo ngaphandle kweyabo emazweni wonke womhlaba. Laba bantu bafuna eyabo kuphela inkolo ilandelwe, badale umona, inzondano lokulwisana lalabo abalenkolo ehlukile kuleyabo abadinga ukubana bakhuzwe. Elemelika lithi lizaqhubeka likhuthaza nokukhuza ohulumende bamazwe achiyeneyo ukuthi afunge ukujezisa bonke abephula ilungelo leli. njalo lizinikele ukusebenza labo hulumende bamazwe ehlukeneyo, inhlanganiso ezizimeleyo, abamabandla enkolo ezehlukeneyo emhlabeni jikelele ukumelana lenhlupho zokuhlukunyezwa kwabakhetha ukholo olwehlukene labanye.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinakutainawo murimi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.